Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTalono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-15 Mdimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho iCyclone Freddy libulala abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique.
Yutizwe lakhona liyami ngcinyo kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empilweni nami angaze ngibone izwi lelinje.
Ivandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo e-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Okusegcekeni liphephethwa nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni oqutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zemashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulele abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique. Iningi lababhubhileyo ngabe Malawi abafika phose amakhulu amabili 199. Lachia abedlula inkulungwane phose ezimbili ikakhulu esigodlweni seBlantyre abangu 1900 bengelazindlu. Umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera ongekho elizweni usethumele umlayezo ukuthi ilizwe selikusimo sengozi i-state of disaster. Isikhulumeli somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Stephanie Dujarric wazise ukuba amandla kagetsi lendlela zokuhambisa imbiko azisasebenzi okwenza kube nzima ukufinyelela labo abathinteke kulingozi. Iyezi likaCyclone Freddy ngeviki edluleyo like langena laseZimbabwe labuyela njalo elwandle laseliphinda langena njalo emazweni ambalwa abalisa leZimbabwe lanxa belingela laka njengaseMozambique leMalawi. Abezomkhathi bathi akuvamanga ukuthi iyezi lalolu hlobo lingangena elizweni libuyele elwandle liphinde liphenduke njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi umnumzana Lajabu Juma ukuze sizwe okunengi okwenzakale eMalawi.
Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumbe lakathi silokho lisakhona ngoba usukela ngomgqibelo la ngikhona lisanda kuma kathesi but izulu lakhona liyami ngcinyo kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empilweni nami angaze ngibone izwi lelinje. Ya ngoba mina bathi izwi leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilo izwi lesijwayele ulithola ingxenye ngomnyaka. Ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge, izindlu, you know, and then abantu abacatshangela ukuthi akhona into abacatshangelwayo sokuthiwa bafile bafika 100. Then kulabaningi they haven't been confirmed, they're still missing. Yeah, it's I guess we should see the civilly. Yeah, and abanengi izindlu abasela lapho okuhlala so yakunzima sibini.
Inqali sizwa abezomkhathi bona bathini, bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo.
Ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa, you know, and individuals, you know, so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha nalaphana bencedisa ngalokho abangakukwanisa ngakho. Abanye befakwa uthingxenye fowathe sibehlale ezikolo emasontweni. Ya, but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi. Yeah, so yeah, then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us. Yeah,
abawelwe yingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende?
Abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla. Ya njengathi si selile ingxenye yamahola amabili amathathu selimile. Ya ungani kuyafefeza nje mbijana. Ya ikuthi njengami seplanter ingazi kwezinye indawo, but eplanter wathi sayi so ungani selike laphumula mbijana. Ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hayi ayingezwa. Bona babe ngokufanisela kwabo babekhangelela amalanga nawuthi mhla ka 14 yiwo lapho osokungani laba seliphelile.
Hello ke ngumnumzana Lajabu Juma isizalane seZimbabwe esihlala eMalawi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esePlantaya khona le eMalawi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo yeConstitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Leli bandla lithi akumelanga lolukhetho lwenziwe ngoba ukuhlelwa kwendawo zokuvotela okuqhutshwe iZimbabwe Electoral Commission kusikhatshana esedluleyo olwe delimitation aluqutshwa ngakuhle. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu esemelele uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahlele ilanga lokhetho. Sixoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Okusegcekeni mphephetho nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi kathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka. Labo bantu kumele bafakwe kuma-delimitation report wona lawo. Kumele bafakwe kuma-constituencies, kumele bafakwe kuma-wards. Okutshengiselayo nje ukuthi la izeki iyakwazi ukuthi iyapheka imboza. Tena esikuchoyo ukuthi i-delimitation ekhona ayikho emthethweni ngoba kayizange ilandele i-census. Njalo indlela ekhiphe ngayo ama-constituents lama-wards akukho emthethweni. Abantu bazabona ama-court papers ethu, bazabona amaqiniso esiwakhiphayo. Kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthethandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba nge-delimitation report yona le khona kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela. So akula ndlela esingakhona kukhetho nge-delimitation report le ngoba kayikho emthethweni, kayihambisanga izinto ngendlela. Yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha.
Bakhona duba abanye abathi lesaba ukudliwa nje kukhetho ngoba soye kwenziwa ama-by-elections la ngaphumile lutho. Ngokunjalo libalekela nje ukuthi kwenziwe lolu khetho ngoba liyazi lizahle lidliwe la malunga elilawo ephalamende lakwi-senate ahle aphume lidle liphelelwe ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kukibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha. Yikho silama-sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sehluleka ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So nxa sikhangela into zizonakala njengebandla, asisoze sigoqe izandla sisithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathwasesaba ukhetho. Asibo labo abazabuya sebekhala ukhetho soludlule. Kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sihle siqedelane lapho khathesi sisiyafika ekhethweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle. Asifikanga ngendlela zobunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama-constituency alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabe le 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi uyabona ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu ezinenye azibalwanga njengakobulawayo, ama-wards kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu baza kubona sikukhuluma khonoke court, yikho abazabona ukuthi bandla le movement for democratic change asenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo, ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lwethu njengabantwana beZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubekhuluma ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwobulawayo izolo. Lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni oqhutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo. Induna ezivela kuzigaba zonke zelizwe zithe gwaqa kulomhlangano oqalisa lapho ezikhulume ngokuzihluphayo ukubalisa iholo eliphansi, ukusilela kwemoda zokuhambisa, indlala, imigwaqo efileyo, ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni lokwabiwa komhlaba. Ezinye induna ezihlala phandle kwakobulawayo zitshele iStudio 7 ukuthi ziswele indawo zokulala ngesonto. Njalo umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo uxolisile ngalolu daba. Umnumzana Greta Voloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukukhuluma ngodaba lwegugurahundi kulumhlangano. Uvodloza uqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu, kanti ke njalo futhi le ndaba yomhlabathi le imbonakani indaba ebaluleke kakhulu, nale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo, ye izinduna nazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane nama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi, kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna, ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhu ezikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona, ngoba kathesi zona zinamagezi kathesi zona zilezimoda, kathesi zilakho konke. Pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona nxa lokho bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu, yikho kusuka kube lenkinga ke khona. Lo hulumende la efuthanga ngeke ukunanzelela khonokho, uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona, njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo lelithuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesiye ekhethweni kungenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo, ngoba kuthiwe lami ingunwayile emuva lawe nginwaya phambili. Ngoba kathesi lama opposition parties nazifuna izinduna loba lapho bani bayazifuna izinduna, ngoba izinduna yizo ziphakathi kwabantu. Wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane le nduna ukuze abe lesi sisi.
Ungathi induna zeMathebeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe? Njalo ubona ingani uMongameli Mnangagwa uzaluphatha yini udaba lweGugurawondi? Kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo?
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kulaleziyane zangale. Leziyane zangale vezihlezi zilelizwi engingayithi power. So ke ezakithi napha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba loGugurawondi uzaluphatha upresident nxa ehlangane lezinduna, ngoba bavele balohlelo lwabo abavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu, abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo. Angachiya bepolitiki kakhulukazi labo ababebuzapho ukwenzela ukuthi khona, ngoba indaba le idinga ukuthi ukukhulunywe iqiniso lakho wonke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko ebexoxa icingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi kulo isifazane uEllen Majero owakumrewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazane. Iphephandaba lesite lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla leZANU-PF olwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe kuncintisa ngoba isetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela lonke kustudio 7. Ngikhuluma nje mina ngisejombe, ibizo lami ngiDiamond Musica. Hey bakithi, thina sanikwa inhlanyelo ngupresident wethu Mnangagwa lo bakithi, wasinika ama-5 pages ngomuntu, kodwa namhlanje kuye sithi yena ufuna ukuthi inhlanyelo leyo okuvunwe lapho kuye AGMB ku-5 kg madoda kuyaphumani. Kathesi wasinika lama-50 kg awe-D. Esinike njalo mina ngisabhungu labantu abangu-80. Labantu abangu-80 nje kwathula abantu abangu-60. Kuyikho yini khonokho bakithi ukuthi thina singakwanisa ukuthi sithole isivune sokuya e-GMP? Mina upresident wami lowo mbono engathi kaphelelanga. Nanjalo futhi president lowo uthi siye ekhethweni 2018 wanika abantu beMathebeleland inkomo 5 ngomusi, wabuya wathi yena inkomo lezi uzazifuna esesiya kwelunye ikhetho oluzabuya njengalolo luka-2023. Kangela phinde yena agijima eMashonaland ngale kumapostori ngale ayibanika izimota, imota ephuma amanzi edula ukufika 65,000 imota enikwa inkokeli zamapostori. Madoda, thina bezindebele nasikile nokuyenza opopayi. Khangela ukuthi bona ukuya abanye abantu banikwana. Khangela lawo bona. madoda mina nyasula mina wami uX hayi ngiyakulandela sibili mina ngakwa kodwa uX wami kawufi wamthola endikade sizengukhangela boni labo gawule boni la yibo abaza kufakela uX not mina labantu bani
selibingelela emsakazweni ka Studio 7 sithi salubonani lonke ukhuluma uMxolani Ndlovu ukhuluma esezweni lase South Africa esh sinenkinga mpela yokuvalelwa ama permit esh impilo yakhona izobanzima mpela because kumanje nje ingane zethu zifunda ngoba sisezweni lase South Africa sidinga imali manje mase sivalelwa ama permit sokufanele sibuyele futhi emakhaya ezweni lase Zimbabwe masibuyela ezweni lase Zimbabwe ingane zethu sezizofunda kanjani because nabanye esizweni lase South Africa iplani ekhaya asinayo mawusiyafika ekhaya sofanele uqale phansi uba neplani yokuthi uzothola imali esh alenkinga mpela asazi ukuthi sizophila kanjani ya impilo yangkhona ayithanda ukuba nzima mpela
salibonani ngiyalibingelela kustudio 7 nami ngokudabuka khona ngapha eZimbabwe kodwa ngokuhlala kwamanje seSouth Africa ngiyezwa sikile ukuthi thwa kwabantu kumele bevuye bezovota lokuthi abantu kumele bevuye ekhaya sizobuya njani ekhaya langkhona ngoba kuyavotwa kwenza isimenemene sikhangele umuntu edliwe kwenza isimenemene sikhangele lamanje kuthiwa kasibuye ekhaya sizobuya njani ekhaya kunzima kangaka abantwana bayapha ngendlala abantwana ngabaya esikolo kufuneka izimali zangkhona lezo kasizikwanisi nakhona ngapha eSouth Africa sihleli nzima siyadudula siyabulawa kwenziwa yonke into kungubaba wethu esimthembile sithi ngubaba omele kube nguye osikhangeleyo kodwa usilahlela iganga sibuya sithini ekhaya langkhona akubuyeki vele ekhaya akubuyeki kunzima
sanibonani mahlaba ezulu ye umhlaba wonke jikelele amagumbam amane omhlaba ye bakithi ngizwe ngisiba nokukhululeka njalo nokuthokoza nokujabula and so forth ngizwa kuthiwa khona igebengu lezi zasemathula secondary school kwelasetsholotsho zibanjiwe ezinye zakhona esinye sibalekile noma asikakabanjwa so ke bakithi sengathi umthetho ungadila nazo lezi zigebenga akuzona ingane zesikole lezi iy'gebenga impela kungasuke kuthiwa khona hhayi ngabantwana besikolo baya kuma-juventis what iy'gebengu lezi impela kufanele ukuthi umthetho udile nazo hatchley zithole igwebo mpela ezitholwa izigebenga izilelesi ezinkulu mpela kakhulu ngoba le nto abayenzile leya le nto ihlasimulisa umzimba impela angibonge okhuluma elichagwane elikhulu esigabeni sakosuku ukhanyani Ncube ngikhuluma ngilana kwelase-Johannesburg ngokusebenza emzini wase-deep slot angibonge amen kuleyo ndawo
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lapha neplant basakazi ngisafuna ukuzibuza mina umuntu lo osakhulumela iZANU-PF uyabe ikhulumela iyenzani vele bantu kanti i-service delivery yeZANU-PF yokupha abantu umumbu or i-service delivery fanele siyibone ngokwakhiwa izibhedlela kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa amabhi kudaleka amathuba omsebenzi i-service delivery yona le yokuhamba iholisa abantu irayisi yona le ebolileyo hayi bafowethu hayi khona iZANU I think it's time ukuthi yabazwa abanye lapha beloba bethi akuvotelwe i-MRP mina ngedwa i-MRP I think i-right as a pressure group but at the moment izwe leliyana lifuna kuphuma iZANU ngoba bazofaka ikhansela still iZANU lokhu iphede nothing yoza i-achieve ngike ngezwa futhi laphana kuthiwa khona inkantolo yala le voters roll sokuyindlela zayo ngoba ifakile abantu abaningi abafayo lezithupha ama-IDs abantu nje abayizipoko abangaziwayo ukuthi bahlalaphi bakhona khona lapha ku-voters roll yikho bengafuni ukukhipha i-voters roll ngoba bayazi ukuthi ingakhishwa i-voters roll uzathola ukuthi kweyinye indlu eyi-1 nje uyathola sokuthiwa kuhlala abantu abayi-140 njengoba sike sezwa kuthiwa khona kurejiste abantu aba-over 135 years aba-over 15,000 esigodini sakho wena ukhona ugogo over 135 years osaphila ongakhona ukuyavota kodwa laba abaye-over 15,000 abarejistile banga uyabona ukuthi ithatha izithupha zabantu abafileyo ibarejistisa so isitime ukuthi uchamisa efaka ama-agents every polling station ukuthi kungarekho amen
basakazi abahle njalo abathembekileyo kustudio 7 okhulumayo engusibalukhulu mfokanyoni kule ndaba laba singathi iyahlupha msakazi le ndaba yamanzi kobulawa le hayi mani le ndaba le ufanele siyifakele izibuko mina ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le yindlela yofuna ukuxotsha abantu mhlawumbe besesintwini endaweni yabobulawayo emakhaba ekhala lapha ethi amanzi ayekho
kwenzela ukuthi kungene mhlawumbe abantu basempumalanga. Mina ngicabanga ukuthi lento le ihlelwe yiZANU-PF kanye le CCC ngoba kuyibo abantu abaphethele la idolobha. So abantu bakithi kumele siqaphele lento le, yilento yinto yangabomo. Ngokwamanzana ukuhlupha ngokuqala ukufika kweMTC kobulawayo, kodwa angikezwa ukuthiwa amanzi ahlupha kwamanye amadolobha aseZimbabwe. So lento lana ingamanga leyana, into eyenziwe ngamabomo nje ukuthi abantu bakithi baziwa ngabantu abakhalalayo, ukuthi abakhalala bemakhaya besokugcwala bona laphana endaweni ngoba vese begcwele. So abantu bakithi besibukela izibuko le ekhethweni leyo esiyakilo, sakhe sizameni sifake i-MRP mhlawumbe izozama ukuthi idile lento le, ngoba laba abantu bakithi kungabantu bakithi lapha. I-CCC izofaka okambarami asibazi ukuthi abakuphi. I-ZANU-PF izosifakela abangani babo asebetshontshe imali, esebenemali eningi abangenandaba. So ngicabanga ukuthi mina kufuneka abantu abafuna ukusebenza lapha. So abantu bakithi indaba igama linye nje kuphela, asiyeni i-MRP.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, umphathi ntambo wezobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Ethiopia izolo, njalo ukhangelelwe ukuvakatshela laseNiger phansi kohlelo lukamongameli Joe Biden olokuqinisa ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Kolunye njalo udaba, ukufuthelana kwele Melika lele Russia kufike kuzinga laphezulu izolo ngemva kokuba indizamtshina zakwele Russia zibambe ngamandla indizamtshina yele Melika ephapha ngelamtshayeli i-drone ukuthi iwele emanzini olwandle lwe-Black Sea. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi yesithathu eyomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu, kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu. Kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele, kodwa khona ama-America ayebalekisile bayehlisa eloba beyitsho ukuthi limele. Khonapha bafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lezi nxaso zibuya and how we can deal with the situation. And ama-Russian labo clearly they didn't shut it down ngoba it was over international waters. Angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi. Ashi, angakuboni lokho.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na, kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zele Melika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sihluku.
Lapha khanya abachayeli bendizamtshina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina, njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina, ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamtshina zaseMelika. Ikhona indizamtshina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende, ukuthi yehle eChina kanye abachayeli bendizamtshina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamtshina abeChina besithi hayi i-crew yendizamtshina ingahamba, kodwa indizamtshina ingasala. Basala nyathemba beyikopha. Lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le, khanya balingiselela kubona lawa ama-tactic. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned, akula pilot obakade ezabadubula back. Ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile, kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot. Lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana. Njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters, akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kubisweyo influence. I-Russia yiyo nje phonga ukuthi kuseduze kodwa is clear uba into eyenzakale ku international waters.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi holandela izombusazo welemelika obesixoxa la ekhona pha kwelemelika. Hayi bathi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.